Atisendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni ziku 21 Mpandula 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa aqhubeke ezingela abathengisa izitaladeni zeHarare izolo ebusuku ngemva kokuxotshaniswa emini.
Okwenzakalayo ngisela abantu baphume ezigaradini bathi njengoba sekuqhamuke umkhuhlane wekhorela, laba abathengisa ama-fruits okufanana lama-orange, bananas, lama-apple, lama-cabbage kumele babonakale bengasekho kuzofika usuku lwanamhlanje.
Kambe kungakuliqiniso ukuthi abavotayo abazihluphi ngokwazi umuntu abamvotelayo ingqe evela kubandla abalithandayo?
Engibunanzelelayo dade esina ngikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo ngikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iphathi ngephathi ukuthi umuntu babekhangela umuntu ingababejonzi bayalahlela kahlana abantu kahle.
Silengxoxo lomeya omutsha wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Ngakutsho kathesi ukuthi sesikhethiwe ubaba uCameron njengosekeli wami osokusele ukuthi lisinike usekelo olugcweleyo sonke sobabili ukuze sithuthukise idolobha lakobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa abezingela abaphila ngokuthengisa ukudliwayo ezitaladeni zeHarare ebusuku izolo kulandela ukutshaywa lokuxotshaniswa abakwenziweyo ngabantu laba emini. Osomabhizimusi baze bavala amavinkile abo kulandela lolu dlakela. Kunjalo nje, abaphila ngokuthengisa izitaladeni emadolobheni atshiyeneyo sebekhuthaze omanisipala ukuthi babuthe izibi njalo balungise masinyane impompi ezithwala ingcekeza zingadubuka ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wekholera. Bathi ukuthathelwa impahla lokubotshwa abakwenziwayo ngamapholisa akusoze kuqede lomkhuhlane. Ukuxotshwa kwabathengisayo laba ezitaladeni kubangele ukulwisana kakubi kakhulu phakathi kwabo lamapholisa izolo. Emadolobheni atshiyene yagoqela ePlumtree, amapholisa asetshele abathengisayo ukuthi baphume baphelele ezitaladeni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabathengisayo kuleli dolobho umnumzana Trimo Mpofu.
EPlumtree lapho engikhona babantungameli okwenzakele ukuthi ngosuku lakuthange ngolwesibili njengoba sizwile ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wekholera eHarare ngalanjalo sesihlukane lempilo zabantu ezithize. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police babonakele bekhona lapha ezitaladeni hawa bememezela ngeradio betshela abantu ukuthi kuzofika usuku lwayizolo kumele bebe sebephumile ezitaladeni. Okwenzakalayo betshela abantu baphume ezitaladeni bathi njengoba sekuqhamuke umkhuhlane wekholera, laba abathengisa ama-fruits okufanana lama-orange, bananas, lama-apple, lama-cabbage kumele babonakale bengasekho kuzofika usuku lwanamhlanje. But okwenzakala kwakhe siyamavenda siloko sisekhona emgwaqweni asikafiki.
Likabotshwa kabaligijimisa amapholisa?
Wathi sike ngakuqalisa ukusigijimisa but bake babonakala bebhodabhoda bekhuluma futhi ukuthi maybe ngemva kwemzuzu elandelayo bazazobuya bechasisa lokuthi kungaba lokuthathelana kwezinto thize. Namhlanje ngikhuluma nje behlangane labe-Plumtree Town Council, ama-councillors lawo ebekhona amanye athize lezisebenzi ze-council.
Khona ngapho ePlumtree kunjani ezitaladeni? Kalijikele ingcekeza yonke ndawana yonke nje yini njengabathengisayo?
Ah, thina ngapha eplumtree ezitaladini okwenzakalayo ukuthi akula ngcekeza esiyijikelayo. Engithanda ukuthi ngikutsho engifuna ukuthi iplumtree town council lohulumende baqale bakukhangele before bezazokhuluma ngokuthi abathengisi ama-vendors asuke ezitaladini ukuthi abakhangele amasuwa aphuphumayo especially esigabeni sika Ward 6 ePlumtree Town kulamasuwa amaningi aphuphumayo aphuphuma emgwaqweni. Ngakhuluma nje i-toilet eserinkini ithiyiwe, i-council ibhadalisa abantu ukuze bangene baziphumuzekiyo. Izinto engazinje ukuthi kwaqala abaqale balungise into ezifana nazenezo, i-toilet ivulwe abantu bangene freely ngoba i-toilet kamunicipal wePlumtree Town Council. Okwesibili ngithi kabalungise amasuwa la aphuphumayo angabi yiwo akuqala azabangela ukuthi umkhuhlane wekholera ugcine uzosabala la uzofike ePlumtree. Yizo indlela ebengikhaya ukuthi bengaqala ngazo. Lokhu okokuthi abathengisi basuke emgwaqweni kubona ngokuthi kimi okwakathesi yikuhlukuluzwa kwabathengisi. Ngakutshela ukuthi angikwazi ukuthi imuli ezizaqeda amaviki amabili iloba amathathu zingahlanga zizabe zingaki ngoba imuli zePlumtree, imuli zikawatsikwe Plumtree Town ziziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Okwakathesi ukuthi ama-vendors agode zetshele ukuthi amele asuke emgwaqweni, nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumanisipala. Umanisipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphume ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Trimo Mpofu ophila ngokuthengisa izitaladeni zePlumtree ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhona le ePlumtree. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilitane ziyafa ngemikhuhlane efana lengculaza kanye lemvukuzane ngenxa yezixwayiso eziziphiwa ngabafundisi benkonzo zazo ezokuthi zinganathi amaphilisi ngoba zizasiliswa yimithandazo. Okunengi asikuzweni ku-Ezra Chisas Manda ekhona le eBhilitane.
Kuvamile kulezi nsuku ukuzwa kuthiwa abafundisi balamandla okusilisa abantu abagulayo ngemithandazo kuphela, kukanti abanye balabo okuthiwa ngabaprofiti bathi izigulane zilahle imithi eziphiwa ngodokotela. Umnumzana Dumi Mabeka ngomunye wabaphila legcikwane le-HIV wayeselahle amaphilisi.
Mina ngikhathazwa isifuba njalo bengisehlelweni okweminyaka engu-12 but ngabuya kulichechi kwathiwa ngingasanathi amaphilisi egcikwane ngumprofeti. Kuthe ngoJulayi lonyaka sengihlale niye lithuyezi nginganathi ngawa ngasiwa esibhedlela. Manje isimo sami sesisibi ngiyazisola ngalandelelani umprofeti.
Unkosazana Bimbayi Shoko yena olomkhuhlane wemvukuzane i-cancer laye wayesejikele khatshana imithi kadokotela.
Ngabanjwa umkhuhlane we-cancer ngo-2017 April. Omunye umzalwane wangirefera kwelinye ipostoli le-church yakhe. Ubaba lowu wangisa emanzini engigezisa wagcine ngitshela ukuthi ngilahle amaphilisi ami e-cancer ngingaye ukhimo. Uyaze kwahle kwaba worse. My cancer spread very fast. I'm begged kukhimo kodwa ngiphiwe less than 2 years to live.
Umprofeti odume kakhulu eNgilandi owazakala ngokuthi the servant of God, umnumzana Mpupu owe-12 Apostolic Church, kavumelani labafundisi abalisa abantu kunatha amaphilisi emikhuhlane.
Ngicela bonke abantu abagula lesi sifo bengatshelwa amanga ngamakholwa athuna sengikhulekele HIV wayiphila. Mina ngiyakhulekela abantu futhi ngiyakholwa umkhuleko ukuthi uyasebenza. Nga umuntu sesithi sekusilisile HIV, kumele uhambe uye test igazi ubone ukuthi ngempela siphelile. Then ma ubone isiphelileke sungakhuluma ukuthi usilisiwe.
Umpupu ukhuthaze abantu ukuthi bachiyane lokulandela abafundisi bebenza onkulunkulu kodwa kabafunde ukulandela imbhalo yeBhayibhelini.
Bible Revelations it all liars won't see heaven. Kasi umuntu uyatshelwa ukuthi kholwa ukuthi usilile la uthi hayi sengisikile kodwa still ya in pain ti pola first pain then usosisho ukuthi sengisikile yikukhona kweqiniso ukuthiwa iBhayibheli yes ngiyazi ukuthi kula ma statements eswa interpreter we don't walk by side by faith yes we walk by faith but i pain ayihambe through faith.
Abantu abaningi abazithi ngabaprofeti sebememetheke indawo yonke njalo abaningi babo bathi bayakhulekela abagulayo baphile kukanti imkhuleko yakhona iyabhadalelwa. Ingcwethu kwezempilakahle zithi umkhuhlane lo mkhuhlane kumele welatshwe ngephilisi lomuthi elenzelwe lowo mkhuhlane. Hathi ngokubamba abantu amakhanda lokubanathisa amanzi kuthiwe igcikwane selifile. Ngimele Studio 7, igama lami Jesus Banda.
Lamuhla kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lapho ebesihlaziya indlela eyavotwa ngayo izakhamizi zesigaba seMathebeleland lakobulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezavota ngayo sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Emibonile okube sokuhlezi kusenzakala eminyakeni le edlulileyo kuze kufikela nakonalo mnyaka ekhethweni abantu bezigaba zakithi sebevotela iparty abasavotela umuntu sebevotela iparty kuyakhombisa khonokho yonke into impumelo yakho niyatshengisa khonokho ikakhulu ngomumo lo otshengisileyo wakobulawayo lapho kuthe sokudlula ukhetho abantu bananzelela ukuthi ha kathe ngani zindlisa abantu bangasiboba lapho abantu bokuzi yiko kunanzelele ukuthi alo abantu bezondile vele bezondelevotela iparty bangavotela umuntu.
Kobulawayo ye kambe ingaba inqobile iMDC Alliance kodwa esinye isigaba eMathebeleland South iZANU PF ithethe phose zonke kungakutshengisani lokhu.
Kutshengisa khonokho ukuthi abantu bakhethi nxa bethande umhlangano ikakhulu ngananzelela ngifuna ukutshela enye into engayibonayo abantu bebevotela abantu ikakhulu kakhulu ngakhangekhathesi ngapho umhlubulo wethu eMathebeleland abantu bananzelele ezigabeni ukuthi kungani kulo tshintsho umnankambo ngani ulethu utshintsho bathanda uhlelo lukamnankambo waphathisa ukuthi even amalunga ayedalela ephalamende avotele kodwa abantu bevotela vele yena umnankambo ngokwakhe wasencedisa ukuthi lamacandidate akhe alandelayo amaphalamentari lamacandidate awine kuma-elections ngokunxa abantu abathi ethakazelela yena umongameli evotela yona iparty ethakazelela umongameli ngokwakhe ngokunjalo abantu kade bevota bevotela iparty ukuvota amacandidate abo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuzayenzakala kukhetho oluzayo abantu bazalimuka yini bavuleka amehlo njengokutsho kwakho lapho ukuthi kobulawayo babone sokwenzakala ukuthi hayi kathi sivotele obani?
Engikunanzelelayo kade singangikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo yikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iparty ngeparty ukuthi umuntu babekhangela umuntu ingafaka idonsi bayalahlela kathana abantu kade sebezakhangela khonokho kadethi kade bethi abantu noma iparty ifake idonsi kuphela bebevota kuphela bengayaivotela iparty kodwa kadethi abantu bazakhangela ukuthi kade sikhangela umuntu kwezo kuthiwa izindaba zabo laba bethe bona bakhetha ukuthi befake obabhemi abantu bazabe betshiya bengabavotelike laba abanjalo obabhemi sebetshiya bekhetha abantu ngokunjalo ngizama ukuthi ngithi mina abantu bebevotela vele iparty gibs kadethi kodwa abantu okulandela sebefundile abantu ukuthi bavotele iparty hayi babe sebekhangela ukuthi lo iparty le isinika umuntu kumbe ayisinika ngumuntu ngaye ngasinika ngumuntu ambona abantu bekubambe lokho yiko engikubonileyo okuzawayifunda ebantwini kukhetho olulandelayo.
Khona emabandleni-ke siyabona ukubana kuma-primaries lakho kwesinye isikhathi kugcina kukhethwa abanye abantu okokuthi nxa sokuyiwa kukhetho abantu bazisola ukuthi hayi ngabe sifake lwana kodwa kathesi sifake uzibani. Khona kuhamba njani kuma-primary bakhangelani kathi?
Kuma-primaries ama-primaries ethu vele angeke mbale ukuthi kuba lama-primary akuzange kube njengako eZANU PF akuzange kube lama-primary kubele kuganga kuphela even no-president la uvumile wathi yena ama-primaries la akahambanga kuthi ukuthi ngesikhathi esilandelayo sifunde isifundo ikhetho lama-primary luzabanjwa kuhle kakhulu ukuthi libe lukhetho ukuthi umuntu wakhona nxa ephuma kuma-primaries laphana abe ngumuntu wokuthi vele sesiya phambili kuphela. Ngokunjalo engikunanzelelayo ukuthi kwamanye ama-party futhi akula ama-primaries kuloku kuganga kuphela ungagayela la i-MDC thile kanti ihambe befakana ngabangani bakwesendawo kwabo lama-primaries nxa kuthiwa ama-primaries akube lama-primaries kuma-constituency zonke njalo ama-primaries akhona abesenzisa ingundi kwezwa abantu bekwethwale abanye bethwale besoko laphana ebulelani khona hhayi i-primary yonke imele inike ithuba bonke abantu bama-structures bengahambi imimango emikhulu babe seduzane ukuthi bayenelise ukuthi bonke bavote kodwa-ke ama-parties wonke ngiyasola ngendlela abaqhuba ngayo uhlelo lama-primaries kulesi ngundi kuloku kuganga okuningi kakhulu kade kusenzakala okuyikho okusobudale ukuthi lanqa abantu bekhonona nje ekuqineni bale bevele kuma primaries lapha kade behamba befakela abantu abangayisibo kodwa ekuqineni kwelanga abantu bangayisibona bayiqine bewina ngoba abantu bakhona sebevotela iparty bethi hayi thina sikhulisa iparty iparty yethu vele siyiyekele iwele phansi kodwa lanqa abantu bakhona befake umuntu abe engakhethwanga ngabantu kodwa ngingene ngendlela engayisiyo ngeprimary elokuganga okuphambili kakhulu.
Hello again, umnumzana Believe Gawule, isiphatha amandla sebandla lezano PF bexoxa ecingweni le studio 7 esecholocho. Namhlanje silengxoxo lo mayor omutsha wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni. Umguni uxoxela Gibbs Dube wo Studio 7 kuhlelo esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini Facebook kupheji lethu eleVOA Indebele.
Sile ntotwa yi-strategic plan. Singathi abasukileyo labo kade belandela yona. So singathi njengokusebenza kwethu akula nto entsha esingathi sizayenza ngaphandle kokulandela ne-strategic plan lapho ade kufilela khona ukuthi abade bekhona ade benga-implement. Sina ezakwenza ukuthi siqakathekise ukuthi implementwe so that akufiswa nguZulu kugcwaliseke.
Singathi ke nxa sikhangele khona kokubiza usithi strategic plan lapha ubambanani baba mkhulu.
Ngathi konke khona kwabalaleli abafuna ukuzwa ukukhangelana le nto yamanzi esingathi isilungu water management okhangelana le nto yemigwaqo ngingakhuluma mina ku mbiko wami oqala ngisanda ukukhethwa ukuthi kwesifulisi ukuthi indlela zethu zibe indlela ezihambekayo kukhona khona ku strategic plan but ukuthi kufuna nje ukuthi sikufuqe ukuze kuphuthe
abantu bebengani abamanga kuhle ngokuthi kanti kumenjani khona ukukhethwa kwabomeya kwacina kungena ke lo msekeli wakho abantu abaduvele sishoneni into ezinjalo wena nxa usebenza la ubaba uKambarami akulokho okuhlupha wena.
Hayi, sisebenza kuhle kakhulu lomfowethu uDinashe Gambarani. Ngathi abalaleli into omele bayazi yokuthi ubaba lo uGambarani ilijahala lezalelwe khonapha kobulawayo ngathi ephela ndaba clinic eminyakeni engaba ngu-33 edlulileyo. So umuntu wakobulawayo okuhluphayo ukuthi maybe sesisuka sibe esilungisi sithi ama-definition ehlukeneyo ukuthi kanti umuntu wakobulawayo ngumuntu onjani.
Kodwa abantu abakhulumi nje besithi hayi phela babona zani ngakungene ithole lesintwini
abantu balembono yabo but ngakutsho kathesi ukuthi sesikhethiwe ubaba uKambarami njengomsekeli wami osokusele ukuthi lisinike usekelo olugcweleyo sonke sobabili ukuze sithuthukise idobhu lakobulawayo.
Kulo daba lolu lwamafektali kungani sokugcwele inkonzo abantu batshona besonta khona ngale kulokuthi ke kube lokho kuthiwa yi-manufacturing akukho into ezinjalo wena njengawe baba Mkuni ubona nizoliphatha njani udaba lolu?
Eza kunanzelela ukuthi into yamafektali lamabhizinisi nalawa amakhulu ukulungiswa kwezinto luhlelo kakhulu oluphethwe nguhulumende welizwe esingathi central government ngesilungu kodwa thina njengedolobho esesikutshilo ukuthi bona abamafektali abamakampani lawa alungisa izinto ngizababuye kithi basitshele ukuthi thina ababona ngani singakwenza thina njengedolobho kuyini ngoba thina phela esabe sikufuna kuphela abantwini laba ikakhulu ukuthi bayabhadayini ama-rates abo ukuze sikwanise ukuletha amanzi ngoba ikakhulu amakampani amaningi achiye ubulawayo ngendaba yamanzi.
Siyakuzwa kakhulu mayor, sicela ubambe khonapho ke ucingo sizwe abantu ukuthi bathini silobaba wokuqala lapho babulunga.
Ibulawayo ibukeke isibhekeleke phansi impela engibona kwehlise kakhulu kusho ukuthi isindebele nje kusho ukuthi nje usanga lamandebele ibukeka ibhekeleke phansi nje kakhulu nje indlela engibona ibulawayo yile ngayo ngoba yabona ngathi ngikhulele lapha nebulawayo nje ngabo 70s ngiyazi bekubukeka ibingathiwa njengamanzi izingalafana beliphansi kodwa manje uthola ukuthi indlela esekungayo nje kucekeleka phansi komnotho nokuwa kwamabhizinisi nje kuthola ukuthi i-industry ayisekho yonke into esiyivaliwe ngathi ithuthukiselwa le Harare. So kuze kube ngathi mhlambe lapha kuhulumende abekho amaNdebele abayibona abamele iBulawayo ngoba ma ungathi uyabhekisisa nje nasiyana i-Gotini Mall kumanje amtshela omnyaka ngowe-3 manje le ukuthi izakhiwa lokho ekumile kunjalo.
Sibongela kakhulu elunga baba ungathina lokusasa
ithemba ithembayo.
Ye siyabonga kakhulu baba.
Okay.
Ye wothi sithathe ke ubaba uMncube ukhona la ecingweni lapha baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu. Silomeya lapho edolobho la kobulawayo, khuluma la baba.
Yebo
baba. Yebo, khuluma la sibili.
Hayi. Ngowami umbono ngiyamsupporta Ntula kakhulu. Lamphile sicela ukuthi ngabe uyasukuma i-development yesidingayo kakhulu endaweni yaseBulawayo. Njengoba abantu besebenza emazweni, bakwazi ukuzosebenzela ezweni labo bathuthukise ilizwe. Kube clean iBulawayo, kube intuthu ziyathunqa, amafemu avula asebenze, abone ukuthi yonke into ihamba kahle.
Meya, ngilo baba ulaphela ngitsepolo. Lawe phose lakho khonapho baba.
Okay, ufuna ukuza umeya ukuthi asisize ngezindlu, kube lula ukutholakala kwezindlu, kodwa kuyahlupha kakhulu.
Ye, baba meya, nantuta.
Sifuna ukuthi kube lesi esingathi isiluko multi sectoral approach, ukuthi amabhenki lalaba abazimeleyo othwa ngama private land developers le council ngobuthathu babo basebenzelane bancedisana ukuze i-housing waiting list yethu sikwanise ukuthi sehlise inani labantu abalinde izindlu.
Belilalele kuhlelo esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele. UGibbs Dube lapho ubexoxa lomnumzana Solomon Mguni, umeya omutsha wedolobho lakoBulawayo. Amalungiselelo omkhosi omkhulu wezemidlalo yamasiko owenziwa kanye ngomnyaka weIntwasa Arts Festival 2018 asekusibanga esikude edolobheni lakoBulawayo, lapho iJahunda Community Arts edume ngomdlalo obonisa okwakusenzakala ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi layo ikhangelelwe ukubukisa kulomkhosi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Amalungiselelo eIntwasa Arts Festival 2018 akijima ngendikimba ethi Realities and Experiences asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi weIntwasa Arts Festival, umnumzana Raisdon Baya, uthi umcimbi wokubukisa imvelo yokucula lemidlalo ukhangelele ukuqala kuviki ezayo ngolwesibili mhla ka 25 kusiya ku 29 Mpandula.
Imidlalo I think isikhona and siyagijima gijima nje sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi umcimbi ukhona, ithemba abantu bazabuya bezozibonela.
Umnumzana Baya uchaze ukuba iqembu elidabuka eGwanda iJahunda Community Arts labanye bayabe bebukisa imidlalo ehlukile.
Hey, umdlalo mnenge abayikhangelele bathi ngokuzwa nje koBulawayo kule mdlalo njengeJahunda Arts Community Arts ekhuluma ngeGugurawund, kule film kaZenzele oso ekhuluma ngeGugurawund, kule mcimbi ngokwawo oletha ama Soul Brothers, yikho kunengwa khona abantu abakukhangelele.
Ethi kumalungiselelo abo okulungiselela inhlelo babhekane lodubo lwemali ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho.
Inkinga njengenjayo la think ilizwe siyakwazi ukuthi libe njani ezomnotho, economy. So inkinga enkulu ngemali, ngathi ngemali yokuhlanganisa inhlelo zethu. Kodwa kule abanye abazama ukusiphathisa, abanje ngiyavunyelwa ukuhamba amalofeni, abanje ngabo osisa site si-oso sihlanganele abantu beSkies Metro ukuthi silethe umcimbi wabantu koBulawayo.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo eIntwasa Arts Festival 2018, unkosazana Chipo Mawarire uthi abesifazana lamantombazana asakhulayo lawo azaphatheka emkhosini walonyaka.
Enhlelweni zethu silaba silehlelo ezikhuluma ngabafazi, abafazi abaparticipate khona, like sile workshop abafazi abaku arts industry esiyabe sikhuluma khona indaba ezisihluphayo nxa sisebenza. Kube lohlelo oludumileyo abantu asebeluthanda, asebelukhangelela every year oluthiwa Women Wine and Words, okuyabe kuperforma khona abesifazana kuphela.
Inkosi owe Intwasa Arts Festival waqala ngomnyaka ka-2005 ngenjongo yokunanza lokulondoloza imidlalo yamasiko esintu kanye lokuthuthukisa idolobho lakoBulawayo njengesigodlo samasiko lemvelo ebukwa ngumhlaba jikelele lokuhlanzeka. Ikhansile yedolobho lakoBulawayo lonyaka idanise uZulu ngokungaphatheki kumalungiselelo omkhosi lo njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana yokulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society ithi amalungiselelo elanga lomcimbi wokunanza amasiko lonyaka asefike ezingeni laphezulu. Lonyaka inhlanganiso le ikhangelele ukunanza imisebenzi eyenziwa ngabadabuka esigabeni seMandebeleni abagoqela wayengumdlali wenguqu uPeter Ndlovu. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khonale kweleBotswana.
Minyaka yonke inhlanganiso yeSpanish Cultural Society iqoqa ilanga lomcimbi wokunanza amasiko esintu ovame ukungenwa linengi eliphuma kweleMandebeleni elisebenza kweleBotswana. Emnyakeni izizalwane zeMandebeleni ezigoqela iNduna, uNhlanhla Yamangwe Ndiweni weNtabazinduna, ingcitshi kwezembali uMnumzana Phathiswa Nyathi, abake badlalela iqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu, uBerry Daka kanye loPeter Ndlovu sebeke bahlonitshwa kumcimbi lo. Umgcini sihlalo weSibanye Cultural Society uMnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka baza ngendlela etshiyeneyo. Uthi abantu bakhululekile ukuthi banxuse abazali babo baseZimbabwe ukuthi babe khona emcimbini lo wona ozakwenzelwa eHaburoni ngoLwezi.
We are looking at ukuthi nxa kuhambe kuhle, we are not expecting abazali abangaba less than 100.
Uchuma uthi induna ezivela esigabeni esitsheneyo zeMandebeleni zizabe zikhona ukuze zizokhuluma ngamasiko. Lonyaka uthi kuzanxuswa amanye amaqembu amasiko aphakathi kweleBotswana ukuthi kuzofundiswana okutsheneyo ngezamasiko. Ugcizelele ukuthi uqhakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi isibanye Cultural Society ayisiyo inhlanganiso yezombusazwe kodwa edinga ukuvuselela amasiko nje.
Ba ethu inhlanganiso sikhangelele ukuvuselela amasiko njengoba nje sisemzini sizana abantwana bengazi ulimi lwabo, yikho esikukhangelele kakhulu.
Uqhubeke ethi bakhona abazahlonitshwa abadabuka eMandebeleni abagoqela wayengumdlali weqembu lenguqu leHighlanders uPeter Ndlovu. Njalo uthi inhlanganiso yesibanye izaphathisa omunye omfundi ongena ekolitshini le-National University of Science and Technology bembhatalele imali yesikolo.
One boy esesi-identify nosenast and senze isinqumo ukuba nako siyaphela inyanga yonale imali school fees zakhe sibe sesilungisiwe. Kuyukutshintsha impilo zabantwana abaningi.
Abe Zimbabwe abaseBotswana ikakhulu abadabuka eluhlwini lweMandebeleni abafana lonkosazana Emily Dube bayincoma imisebenzi yalenhlanganiso besithi uqhakathekile ukutshengisela lokugcineni amasiko esintu.
Thina abanye sikhatshana lekhaya, ngakho kuba lithuba lokuthi sikhumbule amasiko ethu.
Iqembu elidumileyo ele-IASA liyabe lilo elizalolonga abalomcimbi ngomculo lo. Njalo lonyaka kudili leli kuzabulawa inkomo kuyindlela yokutshengisa ukuthi esintwini kutshatshulwa njalo kanjani kumcimbi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eHaburoni kweleBotswana.
Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, kodwa singakehlukani kesikhangele yezinye izindaba ebezikhokhela. Amapholisa aqhubeke ezingela abathengisa ezitaladeni zeHarare izolo ebusuku ngemva kokuxotshaniswa emini. Kambe kuliqiniso ukuthi abavotayo abazihluphi ngokwazi umuntu abamvotelayo ingqe evela kubandla abalithandayo. sibe lengqoqo lo mayor omutsha owakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni ngo 7:30 ntambama.